lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela imoni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Brilliant Mhlanga sixoxa ke ngodaba lokubana sekuzaba kufunakala ukuthi umuntu ofuna ukufunda abe le degree eqale ebe lesamu kusigaba se O-level. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfowethu kunjani?
Ungasitshela ukuthi ubona njani uhlelo lolo lufuna ukuthi lwenziwe ngumnumzana Jonathan Moyo kuyaphathisani khona?
Nxa singakukhangelisisa kabanzi sikhangele lo mumo wama-universities eZimbabwe wonke nje singathi ama-state universities nxa ngikhangela wona ungasabala ama-private universities eZimbabwe into esisuke yaba khona eminyakeni ledlule ikakhulu sesiqalisa ukuba nama-universities anjengalike open university lalawo women's university ama-degrees asuke aba into njengani umuntu singahamba nje ayikhande sihlahlela ayithole whereas kufanele umuntu asebenze ayibalele aqeqetshe ngokupheleleyo ukuze athole i-degree khona kuyana ukululaza ukululazeka kwama-degree la ngendlela atholakala ngayo kubangelwa i-advent yama-universities la njengabo-open university and so forth yikho sokubangele ukuthi umthetho njengalo ugcine usudingeka ngoba uthola umuntu esesenza i-degree evele ukuthi nxa ukhangela ungakhangela even ama-qualifications akhe kuyikuthi umuntu lowo vele yena yedwa wayengaqualifying ngisho lokuya college nje kodwa le vocational training college but ngoba ube lokuyi experience okuncinyazanyana ukufundisa kumbe senza lokhu lalokhu aqine sesithola sokuthi asesenze degree mbona ngazani yikho khonapho kuba le problem khona so kunzima ukuthi uMinister Moyo abantu bamsole ngokupheleleyo ngoba eqiniso lelikhona mina ngomunye wabantu ade befundisa o abafundisayo nalamhla lokhu eNASP xa sikhangela ama-universities ethu kakhulu eNASP khonaphana abanye abantu abafundisa khonaphana eNASP vele kakudingeka ukuthi babefundise NASP ngesilungu ngathi abaqualify ukuthi lana you find ukuthi kuba lama-faculties othola udean i-requirement isithi udean kufanele abe ngumuntu oholder i-PhD but umuntu engudine ngelangithole PhD umuntu wangkhona futhi angazabe lama publications na umuntu onjalo uzafundisa i-degree njani yena eholder i-masters yangkhona e-week kodwa nguye ufanele afundise i-masters njalo wa-oversee i-faculty
ye kodwa siyabona ukubana nxa umuntu ezayenza i-degree engelani lokwenza le maths kuyaba kuyaphathisana
well singakubalekeli ukuthi eqinisweni imethi iqakathekile empilweni maybe abantu okumele bazame ukuthi bakukhulumisane lo minister ngomthetho lo ikakhulu ngepolice enjalo yikuthi ubuzwane ukuthi sithi umuntu kumele abe le methi ayipasileyo ngokupheleleyo kumbe sithi at least kabe with a D in mathematics because nxa u-D in mathematics is still considered to a certain extent not as a fail but as a pass nxa if we could acknowledge ukuthi umuntu at least abe le D in mathematics sokutshengisa ukuthi uyakwanisa ukurizina logic so i-math iyadingakala kodwa hayi ngendlela abantu abangasuka bayibone ngayo yikho ngisithi i-policy le ifuna ukuthi ihlazisiswe kabanzi ukuthi ukhangelise ukuthi sithi umuntu nxa esithi sifuna abe le math sifuna abe le appreciation of some simple mathematical issues or not because even khonapha kubo UK lapha emfundisa khona i-maths lanxa ingaxokisiswa kangako eqinisweni isala ilokhu ibalulekile siyakhangela ukuthi umuntu lo uyipasile yini i-maths njalo vele kunama-subjects amaningi othi nxa esiyayenza even i-nursing khonapha kubo UK uyathola ukuthi umuntu kufanele abe yenzile nje okuthiwa yi-numerical studies
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavuma ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu mfowethu lisale kuhle balaleli
hayi lathi sibongile ubelela ngelihle lo ke bekungumnumzana Brilliant Mhlanga abesixoxa laye kundaba lobe kungumnumzana Brilliant Mhlanga abesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilale